Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 17 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje kulabantu abangamachumi amavili lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwanti abangamachumi amane batholakala sebesindile.
Kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese sisite bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe.
Osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uZulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane we-COVID-19.
Kuyajabulisa ngoba besekulesikhathi abantu bengawazi ukuqhapha sokule more than 6 months.
Le-South Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa ye-coronavirus izavula lwangenyanga ezayo abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi amavili lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abangamachumi amane batholakala sebephephile. Sokulamalanga ayisithupha kungela muntu obulawe yilumkhuhlane. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi asebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli sebengu 7598. Asebesindile bona sebengu 5823 kuthi asebefile balokhu bengu 224. Abalokhu begula bangu 1551. Inani lababanja lomkhuhlane kanye labafayo likhanya lisehla kulezi nsuku osokudale ukuthi uhulumende ayekethise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwawo njalo avule umnotho. Abantu sebevunyelwa ukuhamba besuka edolobheni thize besiya kwamanye kanti lesikhathi sokusebenza kwamabhizimusi laso sesengeziwe. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Pedniko Pepe yena othi besokudingeka ukuthi ilizwe livulwe ukuze abantu baziphandele. Kodwa uthi kumele balimuke ngoba ingozi yalomkhuhlane isakhona.
Kuvele kube sokufanele ukuthi abantu bake basebenze kancane ngoba isikhathi bese sisite bebotshiwe ikakhulu nxa sikhangela umkhono weZimbabwe. Umkhono weZimbabwe ubungamanga kuhle njalo lokhu ungamanga kuhle lokho izinto zinimazonzo. So kuyadingakala ke ukuthi abantu bake bake lokukhululeka okuthile okuncane ukwenzela ukuthi bathole lokho kokudla. Ungakhohlwa ukuthi sikhuluma kunjenje elizweni kakulamumbu umumbu wonke siwuthola ngaphandle kwamazwe. Uhulumende sehle wananzelela ukuthi ke umumbu omncane okhona susiya emakhaya njalo wona lowo omncane ukhona ngumumbu ovele South Africa iGMO susiya emakhaya sekusenzakele ukuthi bazibachole kumumbu ukuthi abantu bekhaya umumbu we-social welfare ufeya ufuze bawunike uhulumende sebezanikwa impuphu. So ngezinye izinto ozibonayo ukuthi kube lula kuhulumende osengasela mali yokuthi athengele abantu ukudla kungangcono abantu abaningi basebenze kwenza ukuthi banele ukuthi bathole okokudla ngoba isimo sesisibi kathesi.
Vakona abathi ukuvulwa kwelizwe lokhu bebe kulakho ukubangela ukumemetheka njalo komkhuhlane we-coronavirus. Ungabe ukubona ngaleyo ndlela yini njalo ukuze kwenqatshelwe lokhu kuyini okungenziwa?
Kungaba lokwesaba khonoko sibili kuliqiniso lokho kangwali. Kodwa usalayo phela abantu baza kufa ngayo indlala yangkhona. So ngezindlela lapha kufanele kube lokubalansa ukuthi khona abantu bangafika indlala kodwa kube lokukhangelisisa ukuthi abantu bananzelele ukuthi kulomkhuhlane we coronavirus. Ngoba isimo sokuthi abantu especially ilizwe elinje eZimbabwe esikwazi sonke ukuthi abantu kabe bengalakunakekelwa ngesikhathi se-corona sobebe nakekela bezigcina njalo bebezithengela lokudla lokufaneleyo yelanxa bebengasebenzi. So mbonani ukudonza isikhathi eside bekungaba nzima kumbe kungaba kubi kakhulu futhi empilweni zabantu. So kufanele kube lokubalansisa ukuthi bona abantu basebenze bathole okokudla kodwa baphinde bazinanzelele ukuthi kulomkhuhlane.
Umnumzana Abednego Pepe ungusomabhizimusi ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uzavula imingcele yelizwe lakhe ekuqaleni kwenyanga ezayo kuvunyelwe abantu ukuphuma lokungena kulelo lizwe. Leli ngelinye lamanyathelo asethethwe yiSouth Africa ukuxegisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 selokhu waqhamukayo ekuqaleni komnyaka wabangela ukuvalwa kwelizwe kanye lendawo eziningi. URamaphosa uthe labo abangena elizweni lakhe kuzamele bathwale amaphepha atshengisa ukuthi basanda kuhlolwa lomkhuhlane njalo batholakala bengelawo. Abangahlolwanga emazweni abo phambilini kokungena eSouth Africa bazahlaliswa bodwa bebhadalele indleko zabo kuma-quarantine centers. Wonke umuntu ongena kulelo lizwe uzaqala ahlolwe leli gciwane kuthi otholakala elempawu zalo ahlaliswe yedwa abe ehlolwa njalo njalo isimo sakhe size sicace. Abanye bathi eZimbabwe lalo lilakho ukuvula imingcele yalo maduze njengele South Africa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathenga njalo bethengisa impahla phakathi kweSouth Africa lamanye amazwe agoqela eZimbabwe International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru yena othi liyabajabulisa inyathelo elithethwe ngohulumende weSouth Africa.
Jabule kakhulu njengabantu abathengayo ngokuthengisa ngaphandle kwelizwe kuyajabulisa ngoba bese kulesikhathi abantu bengawazi ukuchapa sokule more than 6 months bekunzima kakhulu ukuthi umuntu athumele abantu base South Africa ukuthi bamthengele izinto. Uyathi kunzima sisi wami ukuthi maungekho la eSouth Africa uthumele umunye umuntu, sometimes uzoswela lokhu. Uyazi izinyezini siyabe zifuna wena umnikazi wazo ukuthi uziyenzele. So sijabule kakhulu njalo siyabonga sibonga i-government of South Africa ngoba sibabalele ama-emails, sibalele u-President Ramaphosa, sibalele umama uPhando, sibalele u-minister uPatel. Sibacela ukuthi noma bengakwanisi ukuthi bavulele umuntu wonke i-border, siyabe sicela ukuthi abathenga nokuthengisa bavulele i-border bakwanise ukuyothenga lokubuyela eZimbabwe. Sijabule kakhulu ngoba basiphendulile njalo basiphendule ngendlela ejabulisayo efavor thina. As long as that bridge ivuliwe, I'm sure ye i-border esingathi ibhizi esetshenziswayo ngabantu baseZimbabwe. Ama-border lawa kade evuliwe ngesikhathi sama-lockdown wonke ahlanganisele i-bed bridge, thina asinayo problem namanye ama-border amancane amagciwane lawo as long as ibed bridge ivuliwe iairport ivuliwe iwama border amabili esingathi aqhakathekile kumsebenzi wethu wokuthenga nokuthengisa
iziqondiso ezifakwe ngene South Africa ezokuthi abantu bezilandele ukwenzela ukuthi kungamemetheki igcikwane le COVID-19 ezinjengama mobile application lawa lokuthi abantu befike bevele bethwele amaphepha atshengisa ukuthi bahloliwe akusoze kube lengxaki yini
as long iborder livuliwe nje into efunekayo lapho ukuthi kuvule iborder phela amaphepha njani njani okunye lokhu hayi siyabe sizokubona ngesikhathi sakhona eborder konapho ukuthi kuzobe kuhamba kanjani kodwa into engiyaziyo ukuthi as long as iborder selivuliwe okusemthethweni abantu bazongena njalo wonke umuntu uyayisabi corona so imithetho le efakwe ngupresident Ramaphosa abantu bazoyilandela le mithetho ngoba abantu bayayisabi corona kufana namamask vele mawuphuma endlini kusokufana nje maybe singathi nge-driver's license ukuthi mawuphuma ungela driver's license uyazizwela ukuthi ngichiye something ikhona into efunekayo ikhona into ekufanele ngibe nayo abantu bazojwayela ukuthi yiye impilo yakhona and then siqhubeke sinjalo uma umuntu efuna ukuya eSouth Africa kufanele abe wazi ukuthi kufunekani even ama-visa ngesikhathi sama-visa abantu bebekwanisa ukuba nama-visa bekunzima ukuthi umuntu abe ne-visa kodwa abantu bebekwanisa ukuba nama-visa so angibona ukuthi ukutestwa kungaba into enzima kakhulu abantu bazotestwa and bazochapha bazoya eSouth Africa
Umnumzana Dennis Juru ngowenhlanganiso ye International Cross Borders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga we Studio 7 Ezinye izakhamizi zemadobo kochampu zivikwazi lokhu zihlala ezintabeni ngemva kokubalekela amapolisa ezomvikela awerayothi wona avuke eseganga abhaxabula izakhamizi ebezixotshe otsheketsha abafika bagebha amagodi emadlelweni abo bedinga igolide. Isehlakalo lesi senzakale ngesonto ngemva kokuba omunye owesifazana odabuka emberengwa obikwa esithi waphupha ukuthi kule golide kulumango ethumele otsheketsha kodwa izakhamizi zabaxotsha. Umama lo ubikwa wayaceba emapoliseni avuya engasadlanga nkotshana achaya iloba ngubani ayehlangana laye okwabangela ukuthi abanye bacele ezinyaweni bayephephela ezintabeni. Abanye abachaywayo babikwa balimala kabuhlungu njalo omunye owesifazana wephuka ingalo. UChris Gande we Studio 7 uxoxelo mela isigaba lesi edale lephalamende unkosazana noMathemba Ndlovu yena othi kucatshangelwa ukuthi otsheketsha laba bachiya bephosele ichefu emthonjeni wesigaba.
Kuthiwa uthebu yokwesithathu kwazobuya lo CEO owemadobo Rural Council laye wavumi ukuthi azogibha igolide ngoba indawo le ikamele iMatopo National Park okulezinyamazana njalo indawo le yayiqambayo iduze le Whitewater Primary kule mizi yabantu kule mfula khonapho abanatha khona bekungavumi ukuthi azogebha khonapho. Kodwa umama lo kuthiwa uvuke ebuyile lezisebenzi zakhe ukuthi zizogebha. Umama lo wagebha okwamalanga. Abantu basebekhulumisana ukuthi no umama lo asizanga samvumela ukuthi azela akumelanga vele agebhe. Izakhamuzi zaseziqoqana zavuye ekuseni zabacela ukuthi hayi salitshela ukuthi la akwenzi ukuthi ligebhe kathi siliyagebha izikolo okuthiwa ziyavulwa. Abantwana abancane abafunda eprimary imali bazawela emagodini izifiyo zethu ziyawela emagodini kodwa umama loka zange ufune ukulalela abantu basebethatha ke amafosholo wabo bavuka bese yagcibela amagodi akula umuntu abamthintayo bagcibela nje amagodi betshengisela ukuthi hayi abafisi ukuthi abantu bagebhela base bacela ke ukuthi hayi suka nini lihambe umama lwana wasehamba ke eseyabiza le abayithi riot police ama black boots abantu labana bathe befika amapolisa asazange dingubuza ukuthi kumbe kwenzakalele ngapi kumbeni kwathini baqala kuphela ukutshaya abantu kakhulu into eyisimanga ukuthi amapolisa asayanga lapho kugejwa khona ahle aqonde ezitolo lemzini eduzane kwezitolo etshaya kuphela abantu etshaya kuphela abantu silabantu abalimalayo abanjengosiduduzile ndlovu abamshaya isandla sivuvukile ukuthi sibe kwazi ukuthi uqamukile kumbeni unjani lo Sipho Ndlovu umama wagijinyiswayo waze wawela emagodini umama lo uzithwele khanya walimala ubesebleeder la esimhambisile izolo esibhedlela ematopo
ekutshayweni lapho ngamapholisa abantu bakhona yini abalimalayo njalo ungasitshela ukuthi udaba lolu liluhambise ngapi sikhuluma nje
Yes, indaba le sihambe sayireporta eMatopo Police Station. Abantu laba first treatment yababayithole bayitholile futhi eMatopo Clinic. So asikwazi ukuthi abomthetho bazokwenza njani. Sithe sibatshela kodwa amapolice ukuthi abantu laba ukukhanya bathiye befake poison. Amapolice athi hayi bona basebenzi njalo bafuna umuntu ozazo reporta ebatshele ukuthi kuthiye kufakwe ipoison. Bathe sebechaya abantu ama villagers agijima acathe izinto abeni alale ezintabeni okokuthi khona kuthangi balele khona izulu balele khona besabela izimpilo zabo abakwazi ukuthi amapolisa la azaphenduka kumbe kasaphenduki kunzima kakhulu ukuthi zakhamizi zithimizi yabo ziyehlala ezintabeni sunganumbe kuthiwa igugu round number 2 abantu abasazwisisa abantu bahlalele kwesabeni okukhulu abantu bemadopo echapho baludinga usizo
Unkosazana noMathemba Ndlovu umela eMathebeleleni South edale lePhalamende. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNews Zimbabwe ithi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF uMnumzana Julius Malema usekhuthaze abasakhulayo beZimbabwe ukuthi bakhokhele imizamo yokulwela umbuso okhululekileyo hathi ukumelela usizo oluvela phandle Inkundla yeZim Live yona ithi inkantolo kamantshi yezule iwaranti ebivumela ukubotshwa komeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe izolo. UMamombe weteswa icala lokuqamba amanga ukuthi wathunjwa labanye bakhe beMDC Alliance ababili. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Balibonani ngathele izindaba zeStudio 7. Siyabonga ngamazwi eqiniso elisethulela wona zonke izikhathi. Mina nguPhilani, hayi siyabonga kakhulu. Hayi, isitshela indaba esizizo esiyabe singazazi, kodwa yenxa yokuthi lina labe lithumele lisitshela indaba ezimkodo. Kade sokunye siyabe singakwazi sifihlelwa, kodwa kade sisikwazi. Hayi siyabonga, yalani linja. Alo siyalisekela zonke izikhathi silalela lina kuphela yini elisitshela indaba ezingcono sihlala sikini sililalele silisapota ngiyabonga ngicela libe lindumezela kuwhatsapp yami everyday inews ngiyabonga ngiphansi konale gwira
Sanibonani, sanibonani basakazi besitudio 7. Siyabonga umsebenzi onomuhle kangaka elisenzela wona. Siyakhuthala ngawo mpela ukulalela ngaso sonke isikhathi, mina ngilalela njalo nje ngaso sonke isikhathi. Ngikhipheke kakhulu ngendaba uThokozani le-MDCT yakhe abenza ngakhona. Ukuthi bacotshiselani abantu, bebacotshisa bona kuya ngokungabantu abavotelwayo. Bavotelwa phela laba bantu abangenanga nje nge-backdoor. Bavotelwa. I-MDC Alliance yavotelwa ngabantu. Yona le nto eyenziwa nguThokozani Khuphelo izophela ngoba kuyabonakala mhlophe ukuthi usetshenziswa izandla. Kodwa-ke kuzofika lapha la izane ekhathala khona emlahlela izandla. Kodwa ngoba manje uyabona ukwenza kwakho ukuthi khona ugijima phambili impela uthunywa yizane mhlobo zami simbhekile nje iThokozani nabomonzora lapho ukuthi bedilize uChamisa. Kodwa-ke abafuni kusho ukuthi kube nedemokhrasi, bafuna nje kuhlale abantu sicindezelekile kanje. Sisemazweni nje kuyindaba yezane, bona bakuboni khona lokho. Kodwa-ke hhayi kuzophela khona, kuzophela kube nje yena uThokozani Khuphe le nto ayenza engacabangi ukuthi izophumelela ngoba uyeza u-2023 kuzovota uzophuma ngevoti ngoba labona abaphumileyo nje ezikhundleni abakhuphileyo ayisukuthi khona bebengavotelwanga bebevotelwa. Kodwa-ke yena ngendlela angenayo khona akekho umuntu ozomvotela, vele waluza nje straight. Akekho umuntu ozomvotela, uyovotelwa ubani? Hayi bo Thokozani, akuyekele mama, akuyekele mama into oyenzayo ngoba vele usoziye ndawo, uyaphazamisa nje usoziye ndawo lapho umuntu abantu abafuna ukukhushwa esikhundleni izani ngoba abantu bathwele nzima nje ngezani. Wena uza ngokuphazamisa kwakho uyamosha, akuxole akuxola, akuyekele into oyenzayo. Akekho umuntu okuthandayo ngezenzo zakho ozenzayo ngoba nje zihlobo zami zinanzelele lapha nje noma sithi khona uThokozani yezomudla ngevoti. Kodwa-ke qaphele ngoba izani phela ngamamenemene bangamsebenzisa ukuthi bamrigele awine yena uThokozani. Simangale sewinile engazange avotele ngoba vele izani iy'gebengu zokurika bazorika, bazorika vele bewinise yena uThokozani. Siyazi nje kahle kuzothatha kuzovela futhi. Ngiyabonga sihlobo esidubelo esenandla etholoshe emazamnyama, ngibonge kakhulu. Khulekani ngomsebenzi wenu sihlobo sami. Siyabonga, sihlala silalela njalo sonke isikhathi zonke elizithulela zona. Vele umsakazi wakithi phela sisawazi, siyazi wona lo yose siwazi. Siyabonga kakhulu. Ngiyaziphenya uma ngizwa lithi mthwakazi, ngomthwakazi vele. Iye kufanele vele sibuye emasisweni. Siyabonga, siyabonga, Nkosibusisa.
Kodwa ngicela ukubuza lapho ukuthi yena uMnangagwa uthi yena iZimbabwe yena uzayilungisa nini kahle kahle thinile athi nasesidubekile bantu. Heyi aya, ngicela le mikhambisa umbiko lo konale.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele Cameroon selithumele amasotsha ezitaladeni ngenjongo yokuchitha abantu abatshengiselayo besola umongameli Paul Biya ngokugogodlela embusweni lokwephula amalungelo kaZulu. Ubiya useleminyaka engu-38 engumongameli. Umanyano we-United Nations wona uthi uhulumende wakwele Venezuela uhlukuluza abamabandla aphikisayo labo bonke nje abaphikisana laye ngendlela emfaka kuzinga lokudala amacala abophisayo phansi kwemilayo elawula amazwe omhlaba, ama-crimes against humanity. Size qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amapolisa edolobho le-Louisville eKentucky asevume ukuhlawula imuli yowesifazana onsundu unkosazana Breonna Taylor imali engangezigidi ezilitshumi lambili, $12 million, phezu kokubulawa kukaTaylor. Unkosazana Taylor udutshulwe ngamapolisa ayelande ukuyakuduza endlini yakhe ngombimbitho phakathi kobusuku wafa. Abemuli yakhe bathi lanxa amapolisa evume ukubahlawula akulalutho oluzaqeda ubuhlungu ababuzwayo ngoba unkosazana Taylor wabulawa nje engelacala. Umeya wedolobho uthe phezu kwemali abazayibhadala umdeni lo bavumelene labakuTaylor ukuthi amapolisa azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze kwehliswe ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapolisa amhlophe. Ukubulawa mahlayana kwabansundu ngamapolisa kubhahile eMelika njalo abafelo nyaka bagoqela yena uTaylor lomnumzana George Floyd. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Indaba leyi iyabongeka ukuthi kube le settlement eKentucky but into ebuhlungu ukuthi no matter how much money eliyithola yona uBrianna Taylor umama wabantwana umntwana womunye umama lo baba. So into leyi ibuhlungu ukuthi kasoza phenduke noma bangabaniki imali enjani, but it's a step in the right direction ngoba siyakwazi ukuthi amapolisa for the past over 100 years bebeyenza intanda iphikiswa bebulala abantu bengabalethi ku-accountability ama-jury singakhangela vele from a long time ago babephonga uyeka amapolisa ma engabulala abantu abansundu. So kwakathesi sithi hayi lay settlement is the right way to go, but into emele iyenzakale is we need i-police reforms. And ukuthi okwakathesi mabe sebesetla lokhu imali yakhona imele iphume from ama-police pension funds. That's what would help ukuthi bona baqakathekise impilo zabantu abamnyama lama other minorities.
Phezu kwalimali amapolisa avume ukuthi azaguqula indlela asebenza ngayo ukuze engatholakali ebulala abantu abamnyama mahlayana. Ubona kusiba lenguquko mpela yini eKentucky inani labantu ababulawa mahlayana ngamapolisa abantu abansundu lisehla?
Ngibona mina amapolisa eseba accountable is a way forward ngoba kathesi ama laws angkhona kumele akhangeliswe babone ukuthi banganceda ngapi ukuthi amapolisa may reckless ngoba sibona a lot of times amapolisa lawa they just kill unprovoked. So kufuna babe le training entsha ngoba I think that's where we need to start. Bona maba ngabona umuntu owesilungu esiba violent sibona bona bethatha extra care and extra caution to make sure they de-escalate i situation yakhona. So sifuna bona amapolisa amaningi babe ne training entsha and ngake ngabona omunye othwa nguMontel Williams esithi yena ma amapolisa esiba le 3 months emsebenzini then mahlale behind the desk for 3 months ngoba umsebenzi wangkhona is a high pressure job. So hayi kuyabongeka lokho ukuthi amapolisa lawo azaba accountable from now on, but asifuni ukuthi kube iKentucky kuphela, iAmerica yonke kumele itshintshe ama police laws, the criminal justice system from the top to the bottom.
Umnumzana Tim Moringayi sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi amabili lambili ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo njalo abangamachumi amane batholakale sebephephile. osomabhizimusi bathi uhulumende wenze kuhle ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwabo lanxa nje besithi uZulu kumele aqhubeke eqaphele umkhuhlane we-COVID-19. ELiSouth Africa lithi imingcele yalo ebivaliwe ngenxa yecoronavirus izavulwa ngenyanga ezayo. Abantu bavunyelwe njalo ukungena lokuphuma kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi, likumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo, ungontungameli Nkomo.